izizwe zomnotho lezi angikwazi ukuthi abayizani bafuna ngikhulume nolimi bani ukuthi kazikulani labantwana baseZimbabwe zingakho labo amasela lawo ezanu antshontshayo ngabanelisa ukuthi bagade indizamtshina bahambe eNgilandi baye kudla imali abasintshontshela yona. Njalo izijezo lezo ziyaphuma njani Gibbs? Kathethe likhuluma kunjenje amavenda abayibo okule msebenzi khona kuleli lizwe bathaywa ngamapholisa ekuseni emini lantambama asilopholisa emgwaqweni sayisiyothiwe gazilezi emgwaqweni. Kathi manje ilinaba so izijezo zikhithe njani uZulu edubeka kangaka?
Siyabona njalo-ke ukhulume ukuthi ukhetho soludlulile abantu kababambisane ukwenzethi kuthuthukiswe ilizwe leZimbabwe. Ungathi nakhonakho
kukhetho lwedlule sibili kodwa luntshontshile. So thina njengebandla lesilikhokhela ngobakwa-advocate nesenjamisa sithi khona ukhetho waluntshontsha njengoba waluntshontsha. So ilizwe selikhombisile la selivuma ukuthi walintshontsha ukhetho. Uthe engena leyo kuthiwa yi-stock exchange yawa yathi pfu. Uthe khonapho sesithi usenqobile iy'ntengo zempahla esizithengayo nokudla waqansa. Uthe sesithi usenqobile idola lebhondi kwaba inxubeni esithupha kwapho nguhlanga kwaba kwaba ingxabangxoza. Kathi manje ubusani wanqobani? So thina njengebandla sithi khona akanqobanga wantshontsha kethu.
Ye, uthi njalo lo lwalokhuyana kwaba khona ukudutshulwa kwabantu eHarare uthi hayi kwaba yinto iphutha inkalakatha. Ngakho-ke ikhomishini le khona izaphuma lezinqumo ezithize abazazithatha kubona. Pho-ke khonapho-ke ungathini?
Kanti bona isikhathi sonke nxa bebulala uZulu ongelala la narithi ukuthi akuhlabe kuhlala kuthiwa liphutha. Babulawa ngegugura hundi kwafa abantwana baseZimbabwe ayinkulungwana lezinkulungwana bathiwa liphutha. Namhlanje unqobile yena njengoba esithi unqobile. Kanti isizathu sokuthi akhiphe imbhobho agijimise uZulu, uZulu kade efuna ukutshengisela engabi usungowani wena ungonqobileyo. Ikhomishini le ayenzileyo ikhomishini yani khona kulobufakazi obutshengisa umadubula abantu ukuthi wabadubula njani? Usudinga ikomishini yokuthi udinga wuphi umthakathi, wona umthakathi ekhona kwenzakala phambi kwamehlo kwaZulu lamabuzeva la akhona bakubona umhlaba wonke jikelela wakubona. Kanti udlalisa imali kahulumende anti wedubeka kangaka sibulawa yikholera namhlanje. Ikomishini yokwenzani khona kulobufakazi bombulali wakhona?
Ye, siyabona-ke okunye okuqakathekileyo akhulume ngakho yokuthi ilizwe leZimbabwe selimelela abantu abangafaka imali emnothweni walo abavela emazweni, njalo lokuthi yena sefuna ukuthi edlalane okumangalisayo la mazwe entshonalanga. Kambe kuthiwani ngakhonokho Makhumalo?
Kanti lona ilizwe nxa esithi selivulwe ukuthi abantu babuye bazofaka izimali zabo ukuthi sithuthuke, selivuliwe ilizwe. Kanti lalivele livalwe mbani? Livaleleni? Ilizwe bani elivalwayo? So lokhu akuthembisayo akwenzayo yini khona ngapho? Ngoba lina kalikho kithi lapha ekhaya esidla khona imbuya ngolunye. Uzama ukuligcoba ngamafutha emlomini emlonyeni yena abe sesithi hayi ngenzela ukuthi umntu omakhe iyaxexebuka kunguye okulela inkomo. Amapholisa athi ebuya bafike kuye bafuna ukunuka inkomo bathi ngontshontsha inkomo wabulala. Ulitshela amanga khona ngapha ngabuya azolungisa into zakhe lapha namhla sibulawa isihudo ngensuku zanamhlanje emhlabeni wonalo esithi ngwe-ICP into isihudo siyazila sesibulawa isihudo ngokuthi siphiwe amanzi angcolileyo ahlangana ledoda esiyikhipha emasi yangaphandle.